Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesi phake indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhlazi ku-28 Mpandula 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umhlangano wesiphangiphangi womanyano we-SADC owenzwe izolo ubelokho ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi elokho enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni.
Awu angithi sikhule nje sidlala amadobhe amajaha lawa eliwabone ephuma ku press conference esithi se dissolve i national executive committee engiyikhokhelayo awachiyananga njengalabana abantu esingathi abakholisanga ukudlala e crash.
Isikhulumeli salabo abathi sebeqothe umoyo umnumzana Mbonisi Gumbo uthi umoyo wehluleke ukukhokhela ngalokho sokumele kukhethwe umkhokheli omutsha.
Ube ngu-president we-MRP for 10 years, so okwakadesi kunzima ukuthi akholwe ukuthi kahlanguye president. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwensuku lamalanga kuzove kukhanye kuye ukuthi hhayi akusanguye ophetheyo.
Inhlanganiso ye-Ibheju likaZulu ithi ukukhulumisana kwayo loZulu wesigaba seMandebeleni sokuveze ukuthi iningi alithembi ukuba uhlelo lukahulumende luzalungisisa udaba lwegugurahundi.
Ungakhumbula ubaba loPhetilizwe wathi ehlangene lezinduna kulezinto ezingu-2 azitshoyo wathi uzazincedisa ngokuzirisosa kuzaba le-risosi. But singahlala sikhangele akulalutho eseziluphiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umhlangano wesiphangiphangi womanyano we-SADC owenzwe izolo ube ulokhe ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. Lomhlangano obukhangelelwe ukuphatha indaba ezimbalwa ezigoqela udaba lokhetho lweZimbabwe lodaba lwempi yakwele DRC. Abebandla le-CCC bebekhangelele ukuzwa ukuthi SADC izacebisa na uhulumende weZimbabwe ukuthi aqhube ukhetho kakutsha ngoba abahlola lolukhetho bephansi kwenhlanganiso ye-SADC bathi aluqutshwanga ngemfanelo lolukhetho. Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhe nguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni ngokwehluleka ukukhokhela. Ngomvulo amalunga la ayenze umhlangano lentatheli zindaba bazisa ukuba umoyo useqotshiwe esikhundleni. Kodwa sixoxe lo moyo ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba walandula.
Awu angithi sikhule nje sidlala amadobhe amajaha lawa eliwabone ephuma ku press conference esithi se dissolve i national executive committee engiyikhokhelayo awachiyananga njengalabana abantu esingathi abakholisanga ukudlala e crash. Ngizaphendula linkulumo ngikhangele incwadi ekamhla ka 30 July 2023 eyabhalwa uMbonisi Gumbo eyibhalela iNEC. Uthi yena kuyangimangalisa ukuthi umdenda ofana nayo abahlale bonke kupanel bepresent ukuthi sebesidissolvile. Umugca wencwadi yakhe ka 30 July 2023 uthi I want you to know that umdenda asomfana wami and I personally told him that I wasn't comfortable with him, meaning ukuthi yena uMbonisi njengoba esithi ukuthi ungumuntu okhuluma la privately wayechila ukuthi ngasuthiseki ngomdenda. So ke umbuzo umuzwa wami oqale ngawubisela kubo sebehlale phansi bakhokhasa bathi bayasidissolva. Uqale nini ukuthemba lo mdenda athi kimi ngamthembi njalo incwadi nansi yakufakaza. Okwesibili kusemncwadi efana nayo uthi secondly, I am nobody in MRP. I am not in MRP groups. So umbuzo wami uyaqhubeka usithi nxa yena esithi usidissolvile, usidissolve ngubani ngoba kugwalo engilubalayo uyasho ukuthi yena kasolutho ku-MRP kanti nxa esayina le incwadi uthi Elder Gumbo signing out. Njengoba ngijile ukuthi abantu ba bengakholisanga ukudlala e-crash, asikwazi thina ukuthi umbonisi ngu-Elder we-MRP ngoba sikhumbuli ngelinye ilanga kusiba le ndlela okuthiwa unikwa ngayo ubukhokheli bokuthi abe ngowama-Elder. So sifisa ukuthi abantu bananzelele ukuthi umbonisi Gumbo asomuntu ongamethemba ngoba kalaqiniso and ngokunjalo wazichazela lapho ukuthi kasomuntu ku-MRP, so usidissolve kungobani engubani akusethusi ke thina lokho.
Manje ungasitshela ukuthi njengebandla kuyini elikwenzayo?
Thina njengebandla kasethuswa ngumlilo wamaphepha kumbe ngumnyama ongelampisi. Bazathi sesehlulekile thina njengeleadership ngaliphi, angazi kumbe baphila kuphi umhlaba abangafuna ukusikompare ngama-elections eZimbabwe aranwa yiZEC bese besithi sehlulekile. Okokuqala sifisa abantu babekwazi ukuthi MRP njengebandla elingela donor elinganikwa imali ngama Western countries njengabo TCC labo ZANU PF singabantu abangela ama resources. Akula ndlela esasingaperforma ngayo ama miracles kuma elections lawa ngoba yena umboni isigumbo uyakwazi ukuthi lokho iMRP yaqalisayo ayikaze ibe le sponsor. So ngokunjalo lonyaka njengoba iZEC khona ivele ZANU PF bakhuphukisa ama nominations ama MPs aya ku $1,000 bebecabanga ukuthi imali engaka sizoyithatha ngapi. Njalo okunye emfisa abantu babekwazi ukuthi iNational Executive Committee isebenza ngama reports avela kuma provinces ethu wonke. Akula report iNEC eyake yayithola eyayisiba ngumkhombandlela ukuthi ngohlelo lwama elections baplan enjani. Njalo nxa bethanda iqiniso bazachazela abantu ukuthi sililona kanye ibandla mina njengopresident weparty kanye leNational Executive Committee esingazange saba imposela ama candidates. Ama candidates wonke abawafakayo angu 72 ama councillors langu 3 ama MPs avela kibo as provincial structures. Thina kwethu sasekela khona lokhu akade bekwenzile.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le MRP. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixoxele isikhulumeli salabo abathi sebexothe umoyo, umnumzana Mbonisi Gumbo, yena othi umoyo uyazikhohlisa ukuthi elokhe ekhokhela ibandla le-MRP.
Siyananzelela ukuthi ube ngupresident we-MRP for 10 years, so okwakadesi kunzima ukuthi akholwe ukuthi kahlanguye president. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwensuku lamalanga kuzovela kukhanye kuye ukuthi hhayi akusenguye ophethe. Simnikile ithuba lakhe samsapota sayenza konke okusezendleni ukuthi ubukhokheli bakhe bube ngcono. Kodwa-ke wehlulekile ukwenza into okufanele ukuthi azenze. Wayigcina se-abhuza thina, se-abhuza amalunga ebandla. Abanye baxotsha esenza ungazathi i-MRP ngeyakhe, MRP unkulunkulu wayo. So-ke thina njengamalunga sakubona kufanele ukuthi simise umsebenzi, simise ukuba umongameli webandla lemiqhakazo Republic Party. And leyo decision isekelwa ngamalunga ebandla se-Ireland, isekelwa ngamalunga ebandla se-United Kingdom, isekelwa ngamalunga ebandla se-South Africa, isekelwa ngamalunga ebandla akhona pha komqhakazi kuwo wonke amaprovinsi kunye lasekotswana. Balutho abantu abamilayo sikhuluma sibenze nje okwenza ukuthi athi ele executive kodwa azithole kunguye okhuluma emanyuzipepheni, kunguye okhuluma ku-Studio 7. Waye bengamkhulumela o-chairman bakhe labo-secretary ko-information. Okwenza ukuthi abezikhulumela yikho okubonisayo ukuthi kasanguye ophethe, ngoba isikhathi sonke ngesikhathi sisamthanda kunguye osikhokhelayo bekuyithi ebesimkhulumela ubengazikhulumela.
lisebenzise indlela bani yokuthi limise ngoba isisekelo sombuso webandla sithini linxa ukuthi selifike kudaba olunje
ukuqala yena ube ngumongameli in 2014 lapho saba khona le Congress mhlaka 11 January 2014 kuzofika namuhla isikele sebandla sikuvuma ukuthi abe ngupresident for 10 years kungayiwanga ku-Congress. So okokuqala uvevele esephula yena umthetho. Okwesibili ibandla lethu linikeza amalunga alo amandla ukuthi amalunga athathe izinqumo and amalunga asethethe isinqumo sokuthi bazakhetha kutsha ubukhokhelo obuzosibambela until next year lapho kuzoba khona Congress.
Enye inkokheli evumelana lenyathelo lelithetheyo leli ebiku-executive kamoyo ngobani?
Okunye engingakutsho ukuthi mina ngokwami ngingumbani esigugu bengikhona kwe-executive leyo kodwa yena umoyo sowaxotha amalunga amaningi awenesidala executive ubengela vice president lokho wasiyasipenda umangulube akakaze areplace lokho wasiyasipenda ubaba uNdebele akakaza replace ubakwendeyo obekade khona waresigna ubengasekho ukuba national chairperson. So ama-decisions amaningi ubezithathela yena yedwa obekade ngu-secretary general uMamgunu ubekhona ku-press conference ube-attendile umhlangano.
So nguye yedwa oku-executive obekhona?
Ayikho executive yakhona, angithi abantu bakhona baseGoli bekuvele ubengasezi babe khona phela ku-press conference kobona baseGoli kodwa lokho akuthi bahambisana lalokho okwenziwa ngumoya abahambisani lakho.
Lo ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isiphathamandla sebandla le-MRP. Inhlanganiso ye-ibheji likaZulu ithi ukukhulumisana kwayo loZulu wesigaba seMandebeleni sokuveze ukuba iningi alithembi ukuba uhlelo lukahulumende luzalungisisa udaba lwegugurawundi ngoba lanamuhla izinduna ezikhokhela lolu hlelo azikabonakali ezigabeni eziningi. Umongameli Emerson Mnangagwa wapha izinduna umlando wokukhulumisana loZulu eMathebeleland ngalolu daba ngenjongo yokuthi lulungisiswe njalo kuhlawulwe labo abathintwa yilumbhuqazwe. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ese ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi abaningi abasuthiseki ngalolu hlelo.
Udaba lwegugurawundi eqinisweni yindaba eyakhulunywayo kodwa akukho okukodwa okubambekayo. Ungakhumbula ubaba loPhetilizwe wathi hlangene lezi nduna kulezinto ezingu-2 azitshoyo wathi uzazincedisa ngokuzirisosa kuzaba le resource. But singahlala sikhangele akulalutho eseziluphiwe kungakabi lokhetho kube lama trainings but akukho okubambekayo esingathi sokwenziwa. Okwesibili kwakuthiwe kwangu-2020 kumbe 2021 angisakhumbuli kodwa ekuhlanganeni kwakhe lezinduna estate house wayethe yena abantu ababulawa ngumbhuqazwe ababesebenza kunye lalabo abacatshiswayo ngombhuqazwe ababesebenza bazanikezwa ama-pensions kungakhethele kule ukuthini umuntu wathi ngaleso sikhathi ecatshiswa wayele mnyaka emingaki mbeni sifo wayele mnyaka emingaki. Kodwa eqinisweni ma uhlezi namhlanje akulalutho ngitsho lolulodwa akulamuntu loyedwa osinikwe any compensation akusela lamuntu osekhuluma ngakho ngibeni sebakhohlwa. Phela okuningi ungakhangela baya bekukhuluma bengibeni bazama ukujabulisa abantu kodwa bengazimiselanga ukwenza lutho.
Izinduna eziyizo ezikhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi nxa liyake likhulume lazo zithi sezingaphi ngalolu daba?
Izinduna sixoxa lazo bengikhuluma lazo ngikhuluma lazo njalo nje lazo ngoba isizo phela ezathi ukuthi ziza compensate abantu ababulalayo yibababuyayo batshele izinduna ukuthini sizibatshele ukuthi kulabantu abafa besemsebenzini kulabantu so bona omabulala yibabanikeza izithembiso. So ngemva kwalokho izinduna isizo zahamba ziyefoqa induna kuze zitshele ukuthi hayi sile budget engaka elingayinika abantu kumbeni izinduna kuhamba manje compile list but uma zona ndisebenza ngani ngilonke ziyabe zikuthunyiwe. So uma zingakathunywa akukho ezingakwenza. Namhlanje bengizibuza ngakho sibili ukuthi lisakhumbula lokho. Ziyavumelana lakho khonoko kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma ubulala phela onguye obathumayo ethi uthi madoda sengifake imali engaka hambani liyetshela abantu ukuthi sizabe sibanika kanje kodwa uma kungavelanga kuye bona zanti ziyamesaba phela ophetheyo so kunzima ukuthi namhlanje zehlala laye zithi lethe imali liyana yena nguyokuza ukuthi yena abe nguyotsho ukuthi kuminjani.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhethu likaZulu. Umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo ubengabambeki ecingweni. Umdwebi njalo engumgcini sihlalo wabenza imisebenzi yokuthokozisa uZulu iVisual Arts Association of Bulawayo umnumzana Owen Ncube ukhala ngokwethulwa kwemisebenzi yakhe ebisibukiswa eBulawayo National Gallery ngesikhathi kulomcimbi weIntwasa Arts Festival oqale izolo usiyaphela ngomgqibelo ethi yikwephula amalungelo akhe. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ayisikho kwakuqala ukuthi kube lokufuthelana phakathi kukamaseko labasembusweni ngomnyaka ka-2012 wabotshwa kulandela ukuphanyeka ayekudwebile okwakumayelana lombhuqazo yoGugurahundi. Ukufuthelana okufanayo sekuqhamuke njalo kulandela ukwaliswa kwakhe ukubukisa akudwebileyo okumayelana lokhetho olulempumela ephikiswa ngamabandla aphikisayo okugoqela abe-Citizens Coalition for Change. UMaseko uthi utshelwe ngabaqondisi beBulawayo National Gallery ukuba akhiphe imifanekiso efika phose ichumi lasikhombisa abeyibukisa kuleyo ndawo kulungiselelwa umbukiso omkhulu kusasa owe-Intwasa Festival. UMaseko uchasisa kabanzi ngokwenzakale eBulawayo National Gallery.
Njoba lapho esibukisa khona indawo kahulumende, kwenzakele ukuthi mina ngenza imisebenzi. Imisebenzi leyo kube lusizi ngoba ayisanelisanga ukuthi ngiyibukise, bese ngiyifakile kwaJehova sibili amalanga athile ngoba simelele ukuthi umbukiso wethu uvule mhlaka-28 nge-Thursday. Manje sebentshelile egalari lapho ukuthi imisebenzi leyo kumele uyikhiphe ngoba ile politiki.
Umqondisi weBulawayo National Gallery uNkosazana Silenkosi Moyo akathandanga ukukhuluma ngokuvinjwa kwemisebenzi kaMaseko. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi ngazi lutho ngodaba lolu.
I'm not aware of those allegations. Have you spoken to Patrick Nico, Inspector Nguye, the provincial spokesman for Bulawayo? Yeah, kuluma la, maybe he's got the fix. I mean, I don't have the fix.
UMaseko wavalelwa enkambeni yamapholisa okwamalanga amane ngomnyaka ka-2012 kulandela ukubukisa kwakhe imifanekiso eyayiveza indlela abantu ababulawa ngayo ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi. Inhlanganiso yeCatholic Commission for Justice and Peace lezinye zathi kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 enkabazwe lasezabelweni zeMathebeleland ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi. Uhulumende kaMgabe lomongameli Emmerson Mnangagwa bazama ukukhuluma ngodaba lolu kodwa kukhanya kusasekhatshana ukuba uZulu avumelane ngendlela okumele luphathwe ngayo. Kusenjalo umqoqo weIntwasa Arts Festival umnumzana Nkululeko Nkala uthi usuvuselelwa umbukiso weIntwasa Arts Festival oke waphanjaniswa yi-COVID-19.
IntwasA Arts Festival kuBulawayo izabe isizakala khona lapha kuBulawayo kusukela namhlanje mhla ka-26 iziye phela mhla ka-30. Ifilimu yethu yalonyaka Imagine It, Experience It, okungangokuthi sithi ebantwini iminyaka le emibili emithathu edlulileyo siye sangathi ukuthwala nzima ngomkhuhlane we-COVID.
Umnumzana Buthelezwe Nyathi osebenza esigodlweni seMelika eZimbabwe uthi uhulumende weMelika uyasekela ezamasiko lemidlalo nemisebenzi eminingi eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo eNational Art Gallery, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okumanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp.
Njani yes ayizindaba yale cabinet ekhethwe lokhe elokhu ikhethwe izihlobo kufaka kwezikhundleni ikhethwe abazala kuyafaka kwezikhundleni hayi icabinet liyakhayo ukuthi ngiyamakhruku bona bona abantu abantu abakucabinet indaba bengamtsheli ukuthi hawu ndoda kanti wathatha abantu abakho wafaka ezikhundleni abazali bakho wafaka ezikhundleni kuhamba njani waye ungacabangeli abanye abantu noma ungasasikhithelanga kidi ngapha ematebuleni kodwa khona ngapho kini phela abantu lakubaningi abafuna umsebenzi kuba vele abantu basematebuleni sakwathi uyabazona kodwa khona ngapho kini phela awubonisa ubuntu ukuthi awufuni ukudla wedwa hambo thatha abantu abakho unika abafazi bakama ama-degree amafeki hayi baba sacetha usihloniphe mani sacetha usihlomo sabansizayo zezimbabwe kambe usuku wakubona apho ukuthi umuntu uyazikhethela abantu abakhe efake ezikhundleni hayi la ma-degree lawo kuthiwa abala ama-degree ama-degree okuthengwa lawo vela nto baphila ngama-degree okuthengwa kona ngani
studio 7 salibonani balaleli la yonke umuntu okuleli khasi hayi bantu sikhathele izano into engalada direction into esingasayifuniyo nje eZimbabwe yigama elithi zano asisabafuni izano leqembu lakhe lonke labalandela umnangagwa iziyelele iziyelele sibili abantu bakithi esindebeleni sihlupheka kangaka manje sisemazweni siyahlupheka kodwa bona basavotela umnangagwa abasizwele abazali bethu sengani nje into okuthiwa zano yiyo engaphuma iphele kulelazwe iphume nje izano asisayifuni ngoba yila direction ayila ngqubekela phambili yasukumeza kakhulu manje umnangagwa sethethe icabinet wafaka abazukulu bakhe abantu bakhe abazawakhe sokusemzini wakhe phela lapha akuseyicabinet kalizwe lonke minzalo yonke yasezimbabwe sokungumuzi wakhe asikhathelei laba abantu
studio 7 itshona njani okhulumayo ngumelusi dube bengicela kwi-studio 7 nxa kuyangizwa nalo ndoda wathi ngupankanaye kuthiwa ngupankanaye sijava lo kuthiwa ngumprofiti wamanga kayekele ukudlala ngonkulunkulu ayekele ukuqamba amanga manje ngoprezidenti wethu kayekele ukudlala ngonkulunkulu loo ndoda
salibonani studio 7 labalalela abahle ngizwa lapha kukhuluma ngezitabane nabafazi abathathanayo amadoda lawo njalo hayi ayikho into enjalo angibondi ukuthi unkulunkulu into enjenganale engayithokozile engayijabulele le nto enjengale amela ngivuma kale elizweni pho sonke masingathi asithathe nabafazi tomfazi lathi ndoda kungaba yini ngoba ibhayibhili izalanilandi kazalana njani umuntu engakhula ma umfazi kumele uhambe oyenda kowesilisa lawesifazane ngokunjalo ma sebethathana bona bodwa abafazi tomfazi lathi ndoda sokuyini sokuyini lokhu amela ngurhulumente ayevumeke njalo njalo laba abasekhenda into enjenganale ayi angazi makhanda basuke becabange njani ngoba le nto ayikho nhle ayilunganga ngoba lona ibhayibhili ithi zalanani landi kophuma njani abantwana kuyazalwa njani mase sithathana sodwa nabafazi madoda lawo wodwa hayi le nto obukhuluma endawo amelanga ayivumele njalo nilusizi ngalaba abakhanya beyithokozela ngilusizi labo bantu abakhanya laba bethokoza uze umuntu ejameni ndanda amankazana la yenkazana yho yidimoni leli lento lidimoni namela abe livumele ngafisa le old yami yefika endlebeni zabo lezo zitabane lezi idimoni lelo
salibonani basakazi bakastudio 7 ngali njani lonke hhayi mina ndokudana ngalo ndoda okuthiwa ngugawula lo ngiyamuzwa nje ethi yena inkomo ezincane amajongosi la kufanele ebotshwe nenkabi ezinkulu ukuze inkabi ezinkulu ziwafundise ukulima yazi ukuthi isagazi sakhe lesi uyenza ingane uhlakaniphile engaboni ukuthi thina siyabona ngoba inkabi zakhe lezi ezinkulu okhala ngazo yizo inkabi esezibulele ilizwe yizo inkabi ezobusela izinkabi ezivele ezenza sihlala negangeni izinkabi ezenza abantu befela ezindaweni abanye bedliwa zingwenya zinkabi zakhe zenzo zithiwe zindala so lapha ufuna ukusitshela ukuthi lezi ezincane zingaba zodwa zizantshintsha okokwenza ukuze abantu bephile kahle so ngcono zihlanganiswe lalezi ezindala ukuze ezindala zizifundise ubusela ngoba ungahlanganisa inkomo ezingafohliwe zihlanganisele ezifohlayo vele ziyafohla zidla amabeli abantu so lezi ezincane nje sezihlanganiswe lezindala seziyafohla zidli mnotho weZimbabwe wonke ziwushaye ziwuthiye kungalalutho fundiswa ezinye izinkabi ezintala ngaziqothiwe zonke inkabi zenu ezezintala nanku kwasala inkabi ezazilima ngomgabi zasala khonapha yizo ezifundise futhi inkabi zenu ezeziwele umnangagwa umnangagwa layo waba lisila layo vele wayelisila futhi asithwele nzima eZimbabwe angazi ukuthi kathi sizozoba kube yini sithathe ilizwe lethu ilizwe lezi ikhampani sibhekile nje
mawu salibonani salibonani kustudio 7 okhulumayo nguJay Moyo ngajabula le audio mayingafundwa siyabezwa abantu beZANPF lokhu abahlala bechuthi imisebenzi mnengi thina siyiswela siyacela ukuthi abaseduzani labo gawule labo chuma bebalande emzini bemaketha khona wonke umuntu oyabe ngweZANPF asihambeni siye kuthi sifuna umsebenzi sike sponti bazosiqhatsha yena ngithi sebevotele sebehleli kodwa abantu bahlupheka esingakufisiyo ukuthi wonke umuntu ephile ngokuthengisa sifuna ukuthi abantu basebenze siphakameni ngobuningi sibalandeni abantu beZANPF besinikeza le misebenzi abayitsho ukuthi khona
siyabingelela emsakazweni siyabonga Studio 7 ngithanda nje ukuphola kancane ukuthi abantu beZimbabwe bazohlala bebaleka eZimbabwe besiyafuna imisebenzi emazweni bekhale ukuthi idola leZimbabwe liyagugudeka izani akulalutho oluzalunga eZimbabwe as long as kusabusizano labo mnangagwa bona lapho abantu beZimbabwe akabephume lesisombululo sokuthi kungenziwa iplan bani ukuthi izani PF ikhitshwe embusweni kufakwe intando yeningi kuphela nje as long lokungakatshintshi i5 years una leyo kuyona zonke lezi nkingi besinazo izokuthi iminyaka yonke idlule abantu besifa indlala abantwana bengasafundi bebhema inyawo ophe abanye bedliwa zingonya besayobo South Africa akusoze kutshintshe as long as velizani ngaphumanga embusweni into eqhakathekile ukuthi mawuguna mele uzazi ukuthi uhlutshwe yini uze laphi lokho okuhluphayo amaZimbabweni umkhuhlane abanawo bahlukunyezwa izano as long as izano ingaphumanga iZimbabwe izohlala iso so amaZimbabwe azame ukuthola isombulo sokhipha izano ngiyabonga
qum 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 kuyashelela iqiniso nje lihle bantu bakithi ngakhuluma ngaphambilini ukuthi ke ungabona umuntu kuthange ungabona umuntu ezekhetha aba ifamily yakhe izimza roundela ucabanga ukuthi yena ifamily yakhe yona uyithemba kungakanani so nango ke umnengwakho uloke busy usefake lo rashwani yakhona lo naye umntana nomzukulu wakhe uloke gcwalisa abantu laphana ku cabinet yakhe ulokuzena ukabhila wagcine bulawa ngubani athi ukabhila wagcine bulawa umntana wakhe so iproblem engikhanya naye ukuthi ungabona usiba le short sighted ungasaboni ngakude ugcina usiba nenkinga ukuthi uthemba abafowenu uthemba abantu abakho ukuthi ukhohlwe ukuthi ukhethwe ngabantu kanti manje ukhulumelane ukuthi ukhethwe ngabantu wena usukhethe ifamily yakho so uhlupho nantu madoda asiluboneni hhayi kaqhubeke senza into yakhe ngoba ilizwe selibiza yena umusa wenkosi uzambona siyabonga thank you
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uJekeja othiwa nguIshmael Chabalala oyebuvi usinde ngomusa wenkosi ngemva kokugwazwa ngomkhonto ekhanda owephukela kukhakhayi bebanga intombi. Odokotela besibhedlela sempilo kobulawayo benelise ukususa umkhonto lo ekhanda likaChabalala. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obe ngunobhala wogatsha lwezemithetho unkosikazi Virginia Mabhiza ukuba ngumtshutshisi kahulumende u-Attorney General. Lokhu ngokwakuqala ukuthi kuvelo Attorney General owesifazane. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umhlangano wesiphangiphangi omanyano weSADAG owenzwe izolo ebulenjini ubulokhu ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhu enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Kumbe ntambama silazo njalo ngo 7:30 igama ngo Chris Gande.